kuyisikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Kulani kustudio 7 lani lonke balaleli, mina igama lami nguSamkeliso, khuluma ngiseJombe. Usupho engilalo ngabantwana laba abantwana besikolo okuthiwa kumele bafunde ngamafoni langamaradio langama-TV. Mina engikhulumayo ngikhulumela ebantwaneni bethu thina esisemaruzeva. Ama-TV lamafoni onalawa ama-WhatsApp lama-radio thina abantwana bethu ngabala asilakho. So okungangihlupha kakhulu ukuthi lanxa iradio ingaba khona abantwana laba belalele kuradio kukhulunywa, bekhangele ku-TV kukhulunywa, baza bebhala ngaphi? Njalo abantwana abafunda kanjalo bazamakelwa ngubani? So okunje okungalo kuyangikhathaza. Sizabakwazi njani ukuthi bazwisisile kumbe abazwisisanga bephungula le nto ekhulunywayo kuphela? Yebo, asikubalekeli ukuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 le lockdown le khona lokho siyakwemuka kwenqabela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki ukuze izigo zingavulwa. Asikubalekeli lokho, kodwa uhlupho-ke esesibuya abantwana laba sokuzababela nzima abantwana, ngoba asithi umntwana ukuform 1 kufanele kuform 2 engabhalanga umnyako ozayo uzahamba kanjani kuform 1? Ugrade 6 uzahamba kanjani kugrade 7 bengabhalanga? Bazakhanyisa kukhona ukufunda abazayo yokwenza ngamafoni yini, kumbe kuzaba le minye imizamo ezakwenzakala? Okuyinto lokhu mina kuyangikhathaza ngoba asikuzwisisika kahle. So sicela isichasisele kukhona lokhu ukuthi sizwisisi abantwana laba kuhamba kanjani. Siyabonga.
Pastor Basso 7 ngiyalimingelela ngegama kaJesu Kristu. Ngilapha mina eKhezi esigabeni sakhokhokhokho uMakwati, igama nguRuben Dlamini. Into engiyikhulumayo lapha ebuhlungu ncinyane ngenxa yokubana emakhaya esikhona thina ku-12 asila even imali, kodwa-ke bakhona abantu abasincedayo ukusiphathela amathukela ngamacimbi imana phela esayithiwa nguNkulunkulu. Kodwa-ke ukuthi asiyedosa izinyawo ngoba sebekhona abahamba ngemva kwabo sebalandela into laba abasuthayo phela, kodwa abalambayo nembali sebencedakala. Yebo, phela into engiyikhangela sebengathengisi beminye labantu laba sebekhipha sile isipesi ngesane esifunekayo ngohulumende kwento eyenza kubeyenza. Kodwa-ke sebekhona sebehamba ngemva kwabo befuba isizithende ngoba bona basutha. Hhayi, siyabakhulekela ubana uNkulunkulu kabe labo ngobona basutha. Sizathi singasuthiyo esilambayo sizaphila ngomuhla kaNkulunkulu. Bonabo abasinceda abathenga amacimbi etshintshisa besinika ithuyela besinika umpupu besinika omahlamvu osawuthi konke okufuneka ekhithini. Hhayi bakithi, ngani uhulumende uyasizwela besincedisa wani bonabo ukuze singaze zigcine sesilwe yindlala ngephezu kwe-corona le. Ngiyabonga amathuthane.
Sanibonani kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf Hlaba. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo indaba yokuxotshwa kwa-Energy Mutoli. Lo muntu vele kudala vele le nto yinto akadofana ukuthi ngabe ayenza kudala, ngoba lo muntu ubevele ehlambalaza isizwe, ehlambalaza nabakhokheli bakhe izinto kade zikhuluma. Ngoba kwese sikhathi uyakuzibuza ukuthi ngumuntu yakhe ecabange before ekhuluma, kumbe ngumuntu ekhuluma nje angazi. Kodwa hhayi, isinqumo abathethe isinqumo esihle kakhulu sokumkhipha. Kodwa layo iZANU-PF kumfanele ihambe njengamanje lamantombazana awalahlekayo MDC aphinde atholakala. Akula ngisho owabo okhulumayo ngokuthi kuhambe njani, bazithulele nje okutshengisa ukuthi balesandla kuleyo nto, ngoba kukho okusolayo kusola ngamanye ama-organization angekho kubo, kodwa bona bathuli nje including yena uMnangagwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.